Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani sihlobo esithandekayo olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 29 kuLwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-MDCT lithi kaliboni uhulumende omutsha esenelisa ukuvuselela umnotho. Owake waba ngumphathintambo wezempilakahle obhubhe ngempela viki uDokotela Timothy Stem sisephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Elechina lelebhilithane athi azimisele ukusebenzelana lohulumende omutsha, njalo elechina selithumele isiphathamandla salo eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanga ibandla le-MDCT lithi galiboni uhulumende omutsha esenelisa ukuvuselela umnotho welizwe ubuyele esimeni esihle. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukuvuselela umnotho lo kusungula imisebenzi yinto ayiqakathekisayo. Izolo uMnangagwa wazise ukuthi uza kwehlisa inani lezisebenzi zikahulumende, njalo aqume ezinye ingatsha njengendlela yokwehlisa indleko kahulumende. Kodwa uMabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo ze-MDCT uMnumzana Bednico Bebe uthi kaboni umongameli ephumelela.
Siyakubona ukuthi kungabe kuthi okunye kwangikhona uzazama ukuthi akwenze okunjengakhona ukuthi ehlise-ke inani likahulumende. Ungakhohlwa-ke ukuthi-ke ama-investors akhangela into ezinjalo, wathembisa njalo ukuthi khona yena ama-investors azabuya kuleli lizwe. So sebekhangela ukuthi uzakwenza khonokho. Ungakhohlwa-ke njalo futhi ukuthi-ke indlela angene ngayo ingene indlela yokuthi-ke umbuso uhluphumeke ngamabutho waseunikezwa. So-ke umuntu ohlakaniphileyo uyakathi-ke yena kungcono ngihle ngenze khonokhuyana abantu abangakunazekeleliyo, ikakhulu labo abale potential yoku-investa njenge ama-western countries lama-Americans. Bakhangela ukuthi baboneke into ezinjengalezo. Ngezinye indlela mbonani, mhlawumbe ubone ngani-ke ngemva kwenyanga ezingu-80 ebusa, mhlawumbe into engamphushela kumbe ngithi mina engamphakamisela phezulu ukuthi-ke umbuso wakhe ukhangeleke uwumbuso ongalungavotelwa ngabantu beZimbabwe. Kodwa esikukhangelayo-ke yukuthi-ke hhayi, lanxa kutheni uqalisele ngaphandle komuzi, ngoba emzini wakhe lapha khona ukuxabana okukhona, ukudoniselana okukhona asikuboni-ke ebulungisa sobala. Njengoba engabulungisi sobala ukudoniselana okukhona, angazi ukuthi ukufuthelana khonokho kuzabe kuzaqedwa yini, ngoba esikukhangelayo ukuthi-ke phela abaningi bathuliswe ukuthi babona amasosha athwele umgobho basebethula, kodwa ukudoniselana kwangkhona kufuthelene ngaphakathi. Esingakwaziyo yukuthi uzakuqeda njani ukufuthelana okungaphakathi lanxa angaze ehlise lowo hulumende.
Singabona mhlawumbe ephumelela mpela esenelisa ukuvuselela umnotho kuthi kufika ukhetho luqhutshwe ngendlela esuthisayo, ibandla leZANU-PF lenelise ukulinqoba lina njenge-MDCT ngendlela elizavumelana ukuthi hayi lapha sitshayiwe la.
Okuhluphayo-ke uyabona ubusona okweminyaka engu-37 abantu sebekhuleka waze bafika lesi sibanga akakiso, bakhangeleleke ukuthi nxa ungavuka susidweni hhayi seyimpintile sengingomunye. Okungenzakala yukuthi bazaqale bame bakukhangele ukuthi kambe ungawuqinisile kuyini. Engikubonayo ukuthi-ke i-8 months kangiboni zingedala umehluko wezomnotho eZimbabwe.
UMnumzana Abednego Bebe ngumabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo ze-MDCT. Inhlanganiso elwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu iAmnesty International Zimbabwe ithi iqoqa ukuhlangana leziphathamandla zikahulumende omutsha idinga ukuthi kwesulwe isijeziso sogodo. Kubika uMark Peter Ntambe.
Umongameli Mnangagwa engumphathintambo wezemithetho wala ukusayina ukuthi abagwetshelwa ugodo babulawe. Esithi kahambelani laleso sigwebo ngoba laye wake wasiphiwa elwela impi yenkululeko. Ngakho sokuleminyaka edlula ichumi kungakaze kubulawe abagwetshelwe ukufa. Umqondisi weAmnesty International Zimbabwe inhlanganiso eleminyaka engamachumi amane ikhankasela ukwesulwa kwesigwebo sogodo umnumzana Cousin Zilala uthi lesi yisikhathi ababona sifanele ukuba lesi sigwebo sesulwe.
Sikhangelele ukuthi uhulumende omutsha njengoba upresident esilaye uEmerson Mnangagwa engumuntu othi yena vele usukela kudala ngumuntu ongafuni i-death penalty, sifuna ukuthi siqalise i-engagement laye ukuthi yena ngwakhe simtshele ukuthi simuremainde ukuthi now that you are the president umele utshengisele ukuthi ungumuntu ongathandi death penalty by actually repealing ama laws.
Kunyanga esanda kwedlula owake waba ngumongameli umnumzana Mugabe wazise ukuba wayesefuna ukuba abayabe begwetshelwe ugodo belengiswe. Esithi yena mathupha wayesezimisele ukusayina ukuthi belengiswe. Umnumzana Masumba Kuchera ocubungula ngezombusazwe uthi lokhu wayekwenzela nje ukwethusela abangavumelani laye.
Ube sesaba ukuthi kungaba labantu abangafuna ukuthi balisane laye umbe benzi khu. So ngibona njengani ubezama ukuthi ethusele abantu abanjengabo Mnangagwa labanye.
Okutshela uthi okuqakathekileyo yikuba abagwetshelwa ugodo bahlale impilo yabo bonke ejele i-life in prison njalo belaywa ngoba ugatsha lwe-prisons and correctional services lule njongo yokufundisa abantu kakutsha ukuthi beguqule impilo zabo kulokubabulala. Umnumzana Zilala uthi amazwi afana nakamgabe kunye lenyathelo lokuzama ukuqhatsha ozalengisa abantu abanje akwamukeleki.
Siyabe sesikhangelela ukuthi umthetho wakhona vele ukhitshwe. Umhlaba wonke jikelele, over 2/3 of the world, they've removed the death penalty. Yes, sibele muva, it's akukhangelelwanga in a modern society ukuthi sibe le death penalty.
Ele Zimbabwe lilabantu abangaphansi kwesigwebo sogodo abafika phose kwabalikhulu 97 kodwa uhulumende seleminyaka edlula elithumi engale ngise abantu abanje njalo abantu bekhanya bengafuni ukuthatha umsebenzi wokulengisa izibotshwa. Umnumzana Sylvester Mshayike okhokhela inhlanganiso yezisebenzi zemigodi uthi isigwebo sokulengisa sivele asilunganga.
The death sentence sikangelele nje iBible kukhangisele ukuthi akhula muntu ofanele ukuthi abulale umunye. Nasi sithi i-death sentence sitsho ukuthi silo muntu esimuvumelayo ukuthi abulale umuntu yena engaplananga ukuthi abulale umuntu.
Isahluko 48 sesisekelo sombuso welizwe esitsha sivumeza isigwebo sogodo kuzibotshwa ezile minyaka ephezu kwengamashumi amabili lanye 21 years kusiya kwiminyaka engamashumi ayisikhombisa 70 years. Kodwa singavumezi ukuba abesifazane lamajaha asakhulayo bagwetshelwe ugodo. Umnumzana Zilala uthi njenge-Amnesty International Zimbabwe sebesungula inhlolisiso kumele iphele lonyaka yomumo walabo abasemajele abagwetshelwa ugodo. Ethi kukhanya angani abadubekayo yibo abahlaselwa lulolu dubo kunyela bezombusazwe. Njalo ukhuthaze uhulumende omutsha ukuba anikeze uZulu amalungelo akhe ngokugcweleyo njalo uZulu ahlale ekhululekile. Kusesulwa njalo imithetho eqindezela abantu. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ngakutwa ingxoxo mpikiswano ezalethulela yona ngolwesine kusukela ngo-4:30 PM kuze kuyefika u-6:30 PM. Kumele kwenziweni ukuthi kududukiswe ilizwe leZimbabwe njengoba sokulo hulumende omutsha? Lalelani udaba lolu ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele, VOA Studio 7 ne-VOA Shona.
Ele China selithumele umphathintambo walo obona ngobudlelwano balo lamanye amazwe eZimbabwe ukuyakhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe. Ngakwelinye icele umphathintambo obona ngobudlelwano beleBhilithani lamanye amazwe umnumzana Boris Johnson uzahlangana leziphathamandla zomanyano we-European Union kanye lezamazwe achiyeneyo e-Afrika namuhla bekhulumisana ngohulumende omutsha weZimbabwe. Amapolisa ebambisane lamabutho kobulawayo asesungule umkhankaso wokulimukisa uzulu ngendaba zokungethembeki i-corruption kanye lokulwisana lalomkhuba. Kubika intathelizindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Ibutho lamapolisa bakhuthaze uzulu ukuba amangalele wonke amapolisa kumbe izisebenzi zikahulumende ezifuna ukufumbathiswa ngoba uhulumende okhona manje kadlelani lobugwelegwele. Amapholisa lebutho babhode idolobho lonke behamba bememezela ukuba abantu bangagadi izimota ezingela zichenxe zenombolo zemota kumbe lapho okungamelanga kugadelwe izimota khona. Amapholisa la mabutho la ebememezela kodwa ale ukuziveza amagama. Omunye wabo ubegqoke ihembe yepholisa ebhalwe Chabata kuthi isotsha beligqoke impahla engelamabizo.
Demand positive identification from anyone who come to you masquerading as what? As a law enforcement agent.
Umnumzana Thabani Ncube isakhamuzi sakobulawayo uthe bayawezwa amapholisa kodwa abayelungisa ubunzima obusemngcelweni ngoba maningi kakhulu amapholisa.
Amapholisa ebhoda maningi kakhulu. Yathi uqeda usethwa izimbra sokula border control. Khonabo khonabo akulala space ezinganani ungakasuki.
Abanye abasuke ekulaleleni inkulumo yebutho lamapholisa bathe uhulumende engabakhuzi ngento bona abayenzayo, bethi umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa kaveze obala inotho yakhe ukuze bemenqabele ekwebeni umnotho welizwe njengalabo abacala ngokuthi beba. Umnumzana Kholwane Nkiwane uthe kaphume mgceke umongameli engacatshi ngomunwe langebutho.
Umongameli ongumuthi hayi siyamvumela sibili, hayi siyamfisela inhlanhla, kodwa laye akasitshela ukuthi ulani umebhe nxaye lamaplaza amabili asithethe lamaplaza amabili anti abanye sesikwazi ukubala amaplaza angu-100.
Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m., 2 p.m. lango-7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 Medium Wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook ukhasi lethu le VOA Ndebele.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of promise.
Oke waba ngumphathi ntambo wezempila kahle uDokotela Timothy Stamps yena obhubhe ngesonto sephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. UStamps ubesele minyaka yokuzalwa engamajomi ayisishiyagalombili lanye. Abaxotshwe kubandla leZANU-PF ngeviki edluleyo ababalisa umnumzana Ignatius Chombo, uSevia Kasukuwere, uProfessor Jonathan Moyo, umnumzana Kudzai Ichipanga, loMandi Chimene sebexotshiwe njalo edale lePhalamende. Abahlanu laba bebengamalunga ecele le-G40 lona ebelilwisana lelikaMnangagwa ele-team Lacoste. Kahle kahle yiziphi impawu uZulu angazikhangelela ukuze kubonakale inqobela phambili enziwa nguhulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa? Uyalandisa uBenedict Nhlapo.
Ukwehla kwamongameli Mgabe esihlalweni kuletha injabulo enkulu elizweni, kwenza ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa athakazelelwe ngabaningi phakathi laphandle kwebandla leZANU PF. Kodwa kunobhala jikelelwe bandla le-United Democracy Movement, UDM, umnumzana Andrew Nyathi, uxwayisa ngelithi kufanele uZulu alinde insuku ezilikhulu andubana azi ukuthi umongameli Mnangagwa ngumbuso qotho na kumbe ufana xathu lo wayengumongameli uMgabe. Umnumzana Nyathi uthi zinengimpawu okuzafuze uZulu azidinge ezaveza xathu ukuthi ngumongameli onjani osephethe ilizwe leZimbabwe.
Ungabona umuntu engasafuni ukuthi azwe okukhulunywa ngabanye abantu uhlwazi ukuthi luphawu olubi. Ungabona umuntu esegqibela ubusela owazi ukuthi luphawu olubi. Ubona umuntu esengasafuni ukuthi ama judges lama magistrate bathathe ezabo izinqumo sefuna kwenziwe zakhe, then uhlubona ukuthi zimpawu ezingalunganga lezo.
Unobhala jikelelwe bandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabuto Mabhena laye uyagcizelela ukuthi kufanele uZulu asebenzise insuku ezilikhulu lezi ukubheka ngelisho libukhali njengoba abantu abebebusa lomongameli Mgabe yibo abalokhu belomongameli Mnangagwa. Uthi uZulu kufanele abheke izenzo zikamongameli ezakhombisa ukuthi uhulumende wakhe ngokaZulu na kumbe ngwalabo kuphela abasezikhundleni.
Abatshontshayo akade bengamaminista beuhulumeni, akade besebenza ama-parastatus la kwezinye iingatsha zikahulumende, bazabotshwa yini? Lalabo futhi abathatha amaplazi amaningi ngesikhathi samaplazi abangama-ministers, kambe bazawathathelwa yini lawo amanye amaplazi? Besale umuntu esale leplazi elilodwa, abantu bathiwa amaplazi bakwazi ukuthi bahlale endaweni ezingcono.
Incithi kwezombusazwe obuya njalo abe umcwaningi enhlanganisweni yeChris Hani Institute umnumzana Samukele Hadebe uthi abantu abazakhethwa njengabaphathi ntambo lezinqumo ezakwethulwa zingatsha zikahulumende ezijeneyo yikho kuza kupha uZulu ulwazi ngomongameli omutsha. Umnumzana Hadebe uthi lobanje inkulumo ethulwa ngumnumzana Mnangagwa yathathekisa abaningi. Kufanele uZulu abheke ukuthi izenzo ziyahambelana yini lenkulumo ayethulayo.
Uyalalela yini abantu? Uza nanza na umthetho wenzanike okuza kwenza abantu bethi ye uyakha lomuntu kumbe hatshi? Ilizwe liyaphambili kumbe ilizwe lokho lisedakeni? Esikuthi ngesilungu i-executive kayingeneli nje ibe yiyo esizabona ukuthi iparlamente isitshele okokwenza.
Loba kunjalo kunokuvumelana kumabandla chiyene ukuthi umongameli Mnangagwa kufanele ehlulelwe ngalokhu aza kwenza hathi lokho okwenziwa ngowe ngumongameli umnumzana Mgabe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Inhlanganiso elwela ukuthuthukiswa kwendimi ezikhulunywa ngabalutshwana ezazingananzwa kumbe zingaqakathekiswa kuleli ezingayisiso siNdebele kumbe isiShona ithi lanxa indimi lezi sezifundiswa ezikolo ayikasuthiseki ngoba ababalisi kanye lengwalo kulokhu kusilela ezikolo. Ithi ifuna uhulumende afake imali eceleni ekhangelane lokuthuthukiswa kwalezi ndimi. Kubika uVusisizwe Mkhwananzi.
Isisekelo sombuso esitsha esiqale ukusebenza ngomnyaka ka-2013 sinenza zonke indima ezikhulunywa ngabalutshwane ezibalisa isiSuthu, isiKhalanga, isiVenda, isiNdawo, isiDonga, isiNambiya, isiXhosa, isiTshewa, isiTswana, isiKhoisan, Chibarwe, isiShangani, isiNambia kanye le-sign language. Zonke lezi ndima sezihlonitshwa okusemthethweni. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Indigenous Languages Promotions Association uNkosazana Mareta Dube uthi usasemude umango phambili kodwa balokujabula ngokuthi lezi ndimi sezifundiswa ezikolo.
Izindimi lezi ezinye zakhona sezifundiswa kuzokufika kubanga lesecondary. Sikhangele indimi ezinjengesiTonga, isiNambiya, isiVenda, isiChangana, lesikhalanga. Izindimi lezi sezifundiswa lema secondary schools. ikakhulu isitonga esesesihambe ibanga elide kakhulu ngoba sesifundisiwe lezifundweni eziphezulu esecondary ze-A-level seziqalisile futhi lase-university.
Kodwa uMadube uthi ukusilela kwezingwalo zokubala kanye nababalisi kubisela muva ukuthuthuka kwalezi ndimi. Ngalokhu uthi kuyadingeka ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa afake imali eceleni ezasebenza kunhlelo zokuthuthukisa lezi ndimi zifundiswe kabanzi esikolo, kuhloniswe njalo lababalisi abazazifundisa.
Izingwalo kube ngumthwalo kahulumende ukubana kube lalokho esithi budget allocation ekhangelele ukubana ithuthukise ababalisi, ithuthukise konke lokufanele izingwalo ezimele zisetshenziswe ekufundiseni laba bantwana kumbe labo bantu ababefunda lezi zindimi.
Uzulu ezansi emandebeleni ukleze khonona ngababalisi abasuka kwezinye indawo bezofundisa kulesi sabelo bengazi indimi ezikhulunywa izakhamizi. UNkosazana Dube uthi lokhu kuyabaphazamisa abafundi ezifundweni zabo. Ikolleji leJoshua Mqabuko Polytechnic elilabafundi abafundela ububalisi selathatha isinqumo sokuqala liphe indawo kulabo abenelisa ukukhuluma indimi ezikhulunywa ngabalutshwane njengemizamo yokuhuga ababalisi abazazifundisa ezikolo. Kungenani lokunanzwa kwalezi ndimi nguhulumende, inhlanganiso eziningi ezibalisa ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission yona ephakathi kokubhalisa uZulu ozavota ngomnyaka ozayo ayilancwadi ezazisa uZulu ngalolu hlelo ezibhalwe ngalezi ndimi, ongaba ngesinye sezizathu esenza ukuthi inani lababhalisayo libe phansi kakhulu kulesi sabelo. NginguVusisizwe Mkhwananzi oyindaba ze-Studio 7 eMajawunden eGwanda.
Inhlanganiso ye-Women's Coalition of Zimbabwe sisungule uhlelo lokukhuthaza abesifazana ukuthi baphatheke kundaba zokhetho. Kubika uMavis Gama.
Emhlanganweni wokuphawula lolu hlelo owenzelwe emahofisini e-Women's Coalition of Zimbabwe ocebisa ngezokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane, uNkosikazi Michelle Gudo utshele intatheli zindaba ukuba lolu hlelo lusungulwa ngemva kokunanzelela ukuba zinengi inkinga ezenza abesifazane asesebatsha bengaphatheki kundaba zokhetho.
Sikhangele omama abasesebatsha kusukisela ku-18 years kusafika kubo-35 years, ngoba laba omama abatsha kweminye imincintiswana kumbe kwezinye izinhlelo zokhetho babonakala ukuthi abajwayelanga ukuphatheka kumbe ukube bencintisa kuma-programs anjengalawo. Kungakho-ke sithe silontshe li-program ukuthi sibakhuthaze babonakale labo bengabaphatisipethayo ekuvoteni lakanye lekuncintiseni, ukwenzela ukuthi ilizwi labo njengabomama abasesebatsha labo libe khona.
UNkosikazi Gudo uthi injongo yalolu hlelo yikutholisa ulwazi kwabesifazane laba ukuba kungani kuqakathekile ukuphatheka kwabo kunhlelo eziphathelene lokhetho kanye lezinye eziphezu kwentuthuko yelizwe.
Sizabe sisebenzisa indlela ezijeneyo ukuthi siphose ilizwi abomama asebencandawo babe lolwazi lokuthi kuqakatheke kangakanani ukuthi bayevota, ukwenzela ukuthi ilizwi labo libe khona, ukwenzela ukuthi izifiso zabo zifezeke nxa sikhangela le ndaba zokhetho.
UMnumzana Fairness Moyana waseWange ongenela umhlangano laye ugcizelela kwezokutholiswa imfundiso abesifazane abasesebatsha laba kwezokuphatheka kukhetho lezinye inhlelo zelizwe.
Ngibona ngani sizaphathisa omama especially abasakhulayo, osisi bethu, ukuthi bebe labo bekwanise ukuparticipate ku-issues zokuvota lezi, even loku zokuvotelwa. Dala sikhangela kakhulu ukuthi emakhaya osisi bethu babesalele kakhulu ukuthi babebona ngani obaba yibo bodwa abavunyezwa ukukhuluma, yibo bodwa abavunyezwa ukuyavota mbukuvotelwa, but lokho sikhangela ukuthi i-program leyi zakwanisa ukutshintsha khonokho.
Lanxa abasakhulayo laba abale minyaka esukela kwelithumi lasitshiyagalombili kusiya kwengamathumi amathathu lanhlanu beyibo abalinani eliphezulu elizweni, iningi labo kakhulukazi abesifazane bengazihluphi ukuphatheka kunhlelo zelizwe okubalisa ukhetho. Ziningi izizathu ezenza lintanga ikakhulu abesifazane bangaphatheki ngokufaneleyo. Ingcwethi zisithi kanengi lokhu kubangelwa yikuswela ulwazi lemfundiso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Seziphelile ezalamhlanje ekuseni sihlobo esithandekayo lingaba livuka njani kobulawayo eHarare kutitshi kuPlumtree kanye kwethu kamadlambuzi kamangubo eKezi lingaba livuka njani sihlobo esithandekayo ejuchume kumbimba kumapanyana lingaba livuka njani khona ngapho umsakazo ngowenu umsakazo weStudio 7 Siletulela indaba ezimqoka ezenzakalayo eZimbabwe sesisakaza ekathathu ngelanga ntambama ngo 7 o'clock sibuye njalo ekuseni ngo 6 o'clock sibuye njalo ezilandelayo ziyabuya ngo 2 o'clock kubinga linjani sihlobo zami seluleke ama imthambo phela sivuka nje ekuseni kanje asivukeni bakithi siyesebenza Nabachibundu lemuya pokene yindolwane super sounds uMartin ehlabela kamnandi lapho uthi konke lokho sizokulungisa ingoma esishayeleli nabalaleli beStudio 7 abathendekayo silivusa ngekuseni yalamhlanje sitasambeni siyasebenza siyadinga lemsebenzi emakhaya kamadlambuzi ntani munolima abanye hambani ledinga inkomo emakhaya khona ngapho kayinkwelu kamangubo ukuziphetha ezamanje sikhangele ebezihamba phambili wake wabangumphathi ntambo wezempilakahle obhubhenge mpelaviki udokotela Timothy Stamps saphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ibandla le-MDC lithi kalibona uhulumende omutsha esenelisa ukuvuselela umnotho asihlanganeni kundaba ezilandelayo ngo-2 o'clock. Kwanelo kwalamhlanje kwamanje olivalelisayo ngutungamilinkomo.